sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni lamhlanje mthwakazi ngomvulo mhlaka 19 kuNtulikazi 2021 yimi uNtungameli Nkomo nanzi ezihamba phambili
abantu abahlolwayo ngabayaze senta khonapho eLupane kuanti emakhaya eziqintini kumazile ezizi abantu abaningi labahlolwana
Kupupe abantu abangamachumi amathathu lane 34 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Lokho esesukubona sebefuna ukuthi ibona isinqumo noma ngithi isivumelwano lesabasayinayo abasafuna ukuthi basilandele ngendlela efaneleyo.
Abalwela amalungelo basola eLebhilitane ngokubuyisela muva izizalwane zeZimbabwe ezancitshwa ubuphepheli kulelo lizwe. Inhlanganiso yeKalanga Language and Cultural Development Association ithi idanile kakhulu ngokutshona kwelunga layo uMnumzana Saul Gwakubandlovu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kupe abantu abangamachumi amathathu lane 34 nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kutholakale abedlula kancane inkulungwane 1006 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezimbili ezilamakhulu edlula ayisithupha 2622. Asebebanjelwa umkhuhlane bona bakhwele baya kunkulungwane ezedlula eziyisishiyangalombili 83619. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezilitshumi 12,043. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezimbili kuphela 1,765. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane phose ezimbili 1,765 kuphela. Abantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 1,144,379. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu 641,154. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni eLupane eRural Communities Empowerment Trust uMnumzana Vumani Ndlovu sambuza ukuthi unjani umumo eLupane.
Umkhuhlane we-coronavirus uqhubeka usidla ubhedu eLupane. Kulabantu abafika abahlanu ababanjiweyo izolo belo lokhu, abathathu ngabakade bengazange bahlatshwa amajekiseni. Siyananzelela njalo ukuthi abantu abahlolwayo ngabayaze senta khonapho eLupane kuanti emakhaya eziqintini kumavillages abantu abaningi abahlolwanga. Ngakho ke kuba nzima ukuthi sitsho ukuthi lomkhuhlane usumemetheke ongakanani ngokubana abantu kabakahlolwa. Lokhu sikhangele njalo lomkhuhlane siyafumana ukuthi indawo ezinjengezimfa yikho okusabalalisa kakhulu lomkhuhlane. Kungakho kuyadingakala ukuthi uhulumende ugatsha lwezempilakahle lisabalalise kabanzi imbiko endaweni ezinjengezimfa ukuthi abantu banake ukwenzela ukuthi benqabele lomkhuhlane, njalo babone ukuthi abantu lapho kubuthenwe khona iyatholakala indlela zokuzivikela okunjengama sanitizer.
Endaweni eziningi emakhaya bayahlatshwa abantu kulezi nsuku, kona ngapho eLupane kumi njani?
Ngempeleni uhlelo lolu solufikile lwafika la uqala kwaba labantu abathize abahlatshwayo kodwa uzange kwahlatshwa abantu abaningi ngokuba nayo imithi yayibuye yaba mlutshwana. Njalo futhi siyananzelela njengoba nje ngatsho phambilini ukuthi ugqugquzelo lwe-COVID-19 lusuka lugxile kakhulu kunkaba yelupane engathi kusesenta eku-growth point kukanti emakhaya kumavillages kalugxilanga. Kuyafana lalolu hlelo lokuhlatshwa abantu bahlatshwa kakhulu elupane center kukanti eziqintini kumavillages akusabalalanga kangaka okuthiya abantu abaningi bengahlatshwanga ngoindaba zokuthi le ndaweni zezempilakahle ezibhedlela akutholakali emakhaya zilutshwana ezibhedlela ukuthi abantu benelise ukuyafika khona kukanti njalo lezibhedlela eziseziqintini kumavillages azitholanga eziningi limithi yokuhlatshwa kungakho ngingatho ngilesibindi ukuthi abantu eziqintini zemakhaya kabatholanga usizo lokuhlatshwa kakhulu kukanti le information ephathelene lokuhlatshwa kabalayo lokho kulokwesaba abantu kabakuqondisisi kuhle kungakho-ke kuyadingakala ukuthi kudephiswe imfundiso abantu bafundiswe ngokuqakatheka kwalokhu kuhlatshwa kukhithwe ukwesaba okugxilileyo ebantwini abantu baphiwe isibindi ukuthi lawa majekiseni awabulali kodwa ngokubavikela.
Umnumzana Fumani Ndlovu ngowenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust sixoxela eselupane. Abalwela amalungelo oluntu sebesoleka kakhulu uhulumende weBhilitane ngokubuyisela muva isizalwane seZimbabwe ezancitshwa ubuphepheli kulelo lizwe. Ugatsha lwendaba zasekhaya kweleBhilitane lwazise ukuthi indizamtshina ethwele abantu abedlula ikhulu izafika eHarare mhlaka 22 kuliviki isiyatshiya abantu lapha. Lanxa abalwela amalungelo besithi abantu laba balakho ukuhlukuluzwa kumbe ukubulawa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, eleBhilitane lithi abantu laba yizigebengu ezabanjwa ngamacala atshiyeneyo ezingaselalo ilungelo lokuhlala kulelo lizwe. Sixoxelo lwela amalungelo umnumzana Difa Dube.
Siyazi babunkomo ukuthi udaba lwe-immigration kakhulu kulelizwe laseNgilandi ludaba oluhluphayo kakhulu njalo ludaba olusegudwini kakhulu olukhanya oluyilo kwesinye isikhathi olwenza ukuthi abanye ababe bengabakhokheli bakulelizwe ngokungaliphathi kahle loludaba iloludaba olucina lusenza ukuthi abanye bechiye izikhundla zabo isikhathi singakafiki. Kodwa asingakhohlwa ukuthi ilizwe leNgilandi afanele ukuthi bakhohle ukuthi bangabanye abasayina isivumelwano seGeneva Convention esivumela ukuthi abantu ababuya kuleli lizwe ngobuphepheli nanoma yibuphi ubuphepheli noma baphephela ngaziphi indlela kodwa ke nxa umuntu wafika kuleli lizwe wafika ngobuphepheli kuyimfanelo yabo ngesivumelwano abasisayinayo njalo isivumelwano abasikreatayo bona esikhangelane namalungelo oluntu ukuthi bavuma ukuthi bazavikela abantu abangena kuleli lizwe bezokhalaza ngendlela ezifanele zenelezi ezama-asylum okungangokuthi lokho esesikubona sebefuna ukuthi ibona isinqumo noma ngithi isivumelwano lesabasayinayo abasafuna ukuthi basilandele ngendlela efaneleyo okuyinto ukuthi bona njengohulumende bekufanele ukuthi badinge indlela eziqondileyo ukuthi babone ukuthi udaba lolu bengaliqondisa ngayiphi indlela. Njalo akukho emthethweni kuleli lizwe leli ukuthi umuntu ongumzali ahlukaniswe lomntanakhe ngaphandle kwesizathu thize mhlawumbe nxa ukuthi mhlawumbe kukhona ukuhlukumeza komzali ehlukumeza abantwana kodwa ke nxa kungekho izizathu ezifana umzali akukho emthethweni ukuhlukanisa umzali labantwana bakhe. Abantwana nxa bezelwe bezalelwa kuleli lizwe bahle bazale bephiwa ama-documents abo kuleli lizwe okungakuthi umzali wabo kuyafanele ukuthi kuyabe sekufanele ukuthi labo bamlungisele ukwenzela ukuthi ahlale ayenelise ukuthi ahlale agcine abantwana bakhe kuleli lizwe.
uhulumende weBhilitane uthi abaxotshwayo laba yizigebengu abantu abafunyanwa belamacala atshiyeneyo. Ungathini ngalokho?
Siyayizwa indlela abazivikela ngayo ukuthi bona bathi badipota abantu ngenxa yokuthi bayenza ubugebengu. Kodwa ke umthetho njalo kulelizwe nxa sikhangela umthetho, umthetho uthi wona nxa uyenze ubugebenga obufana le-terrorism lapho okuyabe kuwukuthi ubandakanyeka ezintweni ezifana lokuthi umuntu ufuna ukuthi ubulale abantu abaningi noma ukudiliza izakhiwo noma ukubulala abantu ngendlela yokuthi uhlosile ukuthi ukwenza njalo, yibo ubugebenga busezincwadini noma busemthethweni ukuthi umuntu nxa engatholakala ebandakanyeka kulezo zinto ilapho fanele ukuthi abuyisele khona. Kodwa ke ezinye izinto lezi ezincane ezibizwa ukuthi ngama-petty crimes, ama-petty crimes emthethweni wakuleli lizwe babunkomo awuvumeli ukuthi uhulumende athathe umuntu amdipote ngenxa yaleso sizathu, ngaphandle mhlawumbe nxa sekuwukuthi sekukhona ezepolitiki ezibandakanyeka lowo muntu mhlawumbe laye uhulumende esezisenza ukuthi mhlawumbe egcinene begcine bethatha leso sinqumo ukuthi bamdipote lowo muntu. Lokho ama-petty crimes babunkomo amajele akhona khonapha, nanoma ngubani nanoma ngubani noma ungabe kuwukuthi isiphepheli noma sosiphepheli, nxa ungabe uwonile kungumthetho wakuleli lizwe ukuthi kufanele ukuthi umuntu ahanjiswe ejele ayegwetshwe ahlale leso sigwebo sakasifaneleyo aphinde aphenduke aphume abuye. Nxa usuvele wasenza isigwebo sakho wasiqeda, nxa usuphumela phandle ungasabuye uphinde usenza ezinye izinto kwesinye isikhathi bayakupha mhlawumbe iminyaka emihlanu noma iminyaka emithathu ukuthi akufanelanga ukuthi utholakale njalo usenza izinto ezifanayo. Ngemva kwaleso sikhathi uhulumende we-immigration kuyakho kufanele ukuthi athathe isinqumo sakhe ukuthi ngenxa yokuthi uyabona ukuthi umuntu lo sewaqhubeka ngokuba le-good behavior sekufanele ukuthi umuntu lo amthathele inyathelo elihle noma bamqale bamnikeze noma ngama-one year la evame ukubona bewanika abanye abantu noma ngama-two years nala esivame ukubona abanye abantu until baze babe satisfied ukuthi umuntu lo sewatshintsha uqiniso.
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo, sixoxela ekweleBhilitane. Umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko eZimbabwe unkosikazi Monica Mutswangwa kaphendu. Inhlanganiso ebona ngokuthuthukiswa kolimi lwesikhalanga eKhalanga Language and Cultural Development Association ithi idanile kakhulu ngokutshona kwentathelizindaba umnumzana Saul Gwakuba Ndlovu, yena obelilunga lalinhlanganiso. Ube yingcwethi njalo edumileyo kulimi lwesikhalanga. UNdlovu ubhubhe ngeviki edluleyo eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyangalombili lasikhombisa 87. Akukaziwa ukuthi uzabekwa nini. Umgcinisihlalo walinhlanganiso umnumzana Socha Moyo uthi balahlekelwe ngumthombo olwazi lapho bekunatha khona iloba ngubani omileyo.
Silahlekelwe kakhulu ngoba ngumuntu ebesithi nxa kube lokunye esingakuqedisisiyo nungaba yinto nje engathi loba libala elithile lesikhalangeni loba yinto ethile nje ehambelisana lemvelaphi yethu njengabantu besikhalangeni ukuthola impendulo kuye. Ngumuntu njalo esiqale sonke iqembu le association ye-KLCDA, i-association ekhangelane lokuthi ithuthukise imvelaphi yethu njengamakhalanga, njalo ibe yi-association ekhangelisane lokuthi ithuthukise ukufundiswa kwaso sona isikhalanga ezikolweni. Ngumuntu osingathi thina ubephatheka kakhulu khonapho, njalo siyeme kuye nge-direction.
Liza mkhumbula ngani ubaba Ndlovu?
Ubaba Ndlovu sizamkhumbula kakhulu njengomuntu obethanda ukuthi emanyanise abantu ebahlanganise, njalo njengomuntu ukuthi lanxa bese siyehluleka lapha ukuthi sithini sesiswela ukuthi singakhangela ngapi emibuzweni sabasilayo befana lokuthi singathina i-moving dictionary. Uthi wena noma yiliphi nje lapho bese sixakeka khona ukuthola ukuthi yena uyasitholela impendulo. Ngumuntu njalo bengumuntu obe kuthele kakhulu ube ngalandawula ukuthi unganani umuntu omdala umntwana ube kuathenda ngendlela ozasala usuthisekile yiko sizamkhumbula kakhulu ngakhona kunjalo ube kuthaza kakhulu ukuthi intsha iphatheke kakhulu ekuphamiseni ulimi le culture imvelaphi yabo
ebantwini abasakhulayo mhlawumbe abangaba bengakuboni ukuqakatheka kokufunda indimi zabo okuyinto ebiqhuqhuzelwa ngubaba Ndlovu ungathini kubo
intsha yiyo ikusasa lesinye lesinye isizwe yikho ubona uNdlovu beqhuqhuzela ukuthi intsha kumele iphatheke kakhulu ekufundeni lekuqakathekiseni ulimi lwayo ngoba intsha yiyo insika eyokuthi khona ikusasa lesizwe lingafi yikho sikuthatha nje ukuthi intsha uma ingathatha ena le into ebifundiswa nguye ubaba uNdlovu ibambelele khonapho iqhubekisele phambili sibona ukuthi ulimi lemvelaphi yethu angeke ilahlekele isizwe sakithi kodwa kuza kusiya kuloko kuqina njengoba ngisitsho nje ukuthi intsha iyiyo ekumele ukuthi ikusasa lesizwe libe sezandleni zalo yikho kuba njalo nje ukusolugwaguba yiso isifiso sakhe njalo obephatheke kakhulu ngaso yikubona ukuthi njengomuntu omdala kathesi bese yi-trustee ye-association yethu yesikhalangeni kafuna ukuthi etshiyele abantwana yena ehle ephume total kodwa befuna ukuthi ebelokho ekhonapho lathi besivele simdosela eduze esikhathini sokuthi ebekhona ukuze thina intsha kakhulu labatsha futhi abangemva kwethu sithole esingakuthi thina yi-foundation isika egcwele ulwazi olunjalo kababa usolugwaguba sesishiyile
umnumzana Socha Moyo ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeKhalanga Language and Cultural Development Association. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leKroniko lithi uhulumente usephe abantwana besikolo abazinkulungwane ezingamakhulu amabili amaradio ukuze benelise ukulalela izifundo zabo emsakazweni njengoba izikolo zilokhe zivaliwe ngenxa yeCOVID-19. Iphephandaba linye lithi ibandla leZANU-PF yezansi yemaNdebeleni selicele ukuthi obe ngomgcini sihlalo walo kuloo mango umnumzana Ravelani Tshweni aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. UTshweni ubulawe yiCOVID-19 ngolwesihlanu. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Yebo linjani izindawo yeye kuyaqanda man kuyaqanda kuyagodula sibili awunje kuqanda sibili kuyafiwa kuyaqanda uva le corona la imakunja ya loku imemetheka ngamandla yasiya phambili kuyagodula kuyaqanda sibili ngapha kuyafiwa sibili kuyaqanda kodwa hayi kuzadlula kuzaphela hayi lo khulumayo yimi ngimaxis banda imijuli utho kugugu
Studio 7 salibonani linjani okhulumayo umathema wengayi yikho ke hayi isikorona sibambile soke kudingakala ukuthi ngabe ochova laba abancane bame ukuthwala abantu yikho abaminyanisa abantu bahle babafaka umkhuhlane osuwile bakithi akusanitayizwe fakwa ama face masks so akufanelanga imota lezi ezincane zibe zisagcwalisa abantu ngoba akulama wind lapha abaphefumulelana so kungangena umuntu emoteni elomkhuhlane sehle bathelela bonke ikukwenza umkhuhlane usabalale ikho ke hayi siyabonga bakithi sizameni kunqabela umkhuhlane ngiyabonga
linjani balaleli linjani lonke nje basazi bethu hayi 19 linanzelele siqalelele iparty le siqalele izithembiso zabo zabantu emanga lapho ngizwile omunye owagwele lonto omegasfund ekhuluma amaproject ayi-100 uwanto ezithutha ngobani abantu sesikwazi vele ukuthi amanga odwa lawo onini into zakhona kanti vele zivuya masukuzovoto abantu sebekwazi isebenzisane i-trick ayikona leyo uthembisa abantu amanga delela abazali bethu sibatshela amanga sizothi bavotele lokho sesikwazi ukuthi imali ifuna ukuvotelwa izani uhambe ihambe ibhizi ebantwini bekhohle ukuthi kumele belungise la ma-tombstone la abatshontsha abantu abalulekileyo batshontsha ama-tombstone bamosha into egugulawuni bayinyathelela abafunda ukuthi kukhulunywa ngayo babhizi ukhulunywa ngama-project owabolulelo sesikwazi izitrategi zawo zonke zezimbi ezikwenzayo soze abantu asezithole lutho bantu bakithi asezithole lutho MDC zanu azoze kulenzele lutho kokwamaphathi kokokwethu akusoze kufulateleni nje lizijerodi into engekhoo xamuleli izigodi endlebeni lingathola kumbe njengokuthi sebakhaya lingathola abakwenzayo lithathe kodwa ningabavoteli sesikwazi ukuthi bahlale belirobha abadala bethu kungasoza kuna project even eyi-one part kona le ayi-100 atsho enuloze lunegasibani akuli even eyi-one ezophumelela lapho kufunekala amavoti nje kuxha sikhathele ukuthi kuya kube ngudlalwa wabazali bethu betshiswa ilanga bemamela into engekhoyo nje iqamba amanga igcekeni ye siyivumele nto le
Salubonani ku-Studio 7 kungaba kuhle mali iphilile lonke labasikhiphela indaba ezimnandi ezinhle zeqiniso singajabula mali iphilile qhubeke ngomsebenzi wenomuhle okhuluma ngudiwa likamambo ngike ngezwa ubaba lo okhuluma ethi yena ungikhansili emvuma umnankagu yamenzela kahle wenza right sevule ama-project amaningi thina siwabone ngapha enkaya thina sibona lokhu kufanana kuphela imigwaqo yakithi luthuli kuphela ngamagodi kuphela so asazi ukuthi othina sibalwanga yini elizweni lapho enkaya thina sikabona itshintsho so ifu ma umnankagu esenza kusibalwa itshintsho asenzelwe lathi ngapha enkaya umgwaqo leyi engapheli elungiswa sokuyavotwa ilungisa i-50 meters kube sokuthiwa kulungisa imigwaqo akulalutho abaphakamisa izinyawo sibone
Salubonani ku-Studio 7 ambingelele ku-Studio 7 zonke indawo lalifinyelela khona msalwazi ku-Studio 7 gama umthembeni ngibuya kwezimnyama eGlamtree nesicelo lami nabo basakaza ukuthi ma singabe sidlulisele lo myalezo kubaculi bakithi especially abacula umculo werumba umculo werumba uzohlala ungathi awuthuthuki ngoba abaculi bethu bacula sengathi baculela iy'ngane ezincane zodwa iy'ngane ezincane azinayo imali yokuthenga umculo umculo ukuze ubaphakamise nabo abezama ukuthi behlale phansi umculo wabo bewenze ulangazele umuntu international bengaculeli nje lokhali yodwa ngoba ilokhali ucina umculo wabo ngathi ujabulelwa zingane ingane zibe zingenayo imali yokuthenga lowo mculo sincela ukuthi bake bekhuthazwe lapho beboniswe enye indlela abangawuhlela ngayo umculo werumba
Salubonani mahlabezulu okhuluma isizalwane sasecholotsho ochino kakash siyakhala ngalolu bhubhane lwe-COVID-19 asazi lwavelela ngapha asazi lophela nini uzima mani sokuphazamisa la mabhizinisi ethu thina abanye sizenzela amabhizinisi ethu mani akusathengiseki kahle esikhathi sokuvala ama-hours mancane siyaphangisa ukuvala asisebenzi kahle la mapholisa asihlupha lapha asigijimisa mani ayabutheliwe amapholisa lapho wangenzemezele mina ngosebenzayo hayi kunzima mani akusebenzeki kahle amapholisa mani asazi kuyophela nini asazi nje lobe government umbela isithathe advantage ngalo mkhuhlane asazi ukuthi sophephela phi nyabonga
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe kufe abantu abalitshumi lantathu kwele Kenya izolo ekudubukeni kwemota ebhewuke ithwele iphethulo yasilumata umlilo i-AFP ibika ukuba abantu laba bebezama ukuzithathela liphethulo Umsakazo we-Voice of America uthi abantu abafele kungozi yezulu lesikhukhula ezwekazi le-Europe emazweni agoqela ele-Germany lele-Belgium selifike kumakhulu phose amabili 183. Singene kudaba lwemelika. Umkhuhlane we-COVID-19 usumemetheka ngamandla kuleli lizwe lapho osubulele khona abantu abedlula ingxenye yesigidi 609,018 njalo wahlasela abedlula isigidi ezingamatshumi amathathu 34 million. Ngokubika komsakazo we-Voice of America, isiphathamandla esibona ngokulwisana lemikhuhlane, umnumzana Vivek Mathi, uthi uhulumente ukhathazekile kakhulu ngalolu daba. Usole abenkundla zokuxhumana ezifana le-Facebook esithi zehluleka ukunqaba imbiko yamanga ebangela ukuthi abantu bengafuni ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio, umnumzana Tim Moringai sambuza ukuthi unjani umumo endaweni yakhe.
Umumo lapha owe-COVID lama statistics angkhona ngathiwa lopsided onto the urban and city areas ukuthi abantu abahlala emadolobheni lama smaller towns baya vaccinatewa, but singathi city phuchambijana sisiya kuma rural areas ay emakhaya alapha e-Ohio abantu abathembi lo muthi ngoba siyakwazi ukuthi kule conspiracies ezokuthi i-government esifuna ukukontrola abantu. Plus abaningi bangkhona baqakathekisa ukuthi i-politics is in front of i-science. So umuntu owayebamelele u-Trump wadliwa and bona ba-believe ngayena ukuthi hayi into lezi ezokuvaccinatewa ngeze population control and i-government ifuna ukufaka abantu ama-microchips njani njani. But sibona ukuthi abantu sebegula and bathi 90% of abantu abahospitalized kathesi ngabantu abangavaccinatewanga. So hayi kule nkinga lapha.
Bakhona yini obaziyo abalokhu bengathembi ukuthi umkhuhlane ukhona kumbe abalokhu bengafuni ukuhlatshwa?
Ngilabo abantu engibaziyo laba abangafuni ukuparticipate ngendaba lezi ezokuvaccinatewa ngoba bathi yiyo i-government control kibo. Ngiyazi lama abantu esivela labo ekhaya eZimbabwe abangakavaccinatewi bathi yindaba i-cancer, i-AIDS, lamanye ama-diseases akhona for a lot of years but akula na vaccination no anything to abate them. So bathi bona indaba aba i-government isichuchisa ukuthi abantu bahlatshwe i-vaccine so bathi labo bazabona ukuthi kuyahamba njani. Okwakathesi abathembi ukuthi bangahlatshwa, anything is gonna change. Into emangalisayo kimi labantu abaningi.
Umnumzana Tim Moringai isizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Sizibhethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi amathathu lane 34 nge-coronavirus yeZimbabwe izolo. Abalwela amalungelo basola eleBhilitane ngokubuyisela muva izizalwane seZimbabwe ezancitsha ubuphepheli kulelo lizwe. Inhlanganiso yeKalanga Language and Cultural Development Association ithi idanile kakhulu ngokutshona kwelunga layo, umnumzana Sokwa Kuba Ndlovu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.